Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesine mhlaka 6 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikhangele ngaso sonke isikhathi. Isibonelo bengithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana okwe-COMESA zilomhlangano yarabe oqale namhla uphela kusasa.
Ngosibangileza kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni engala card engakwalify befojile izinto zakhe.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umntakamuyi uDr. Joshua Mqabuko Nkomo. Izakhamizi zasemzini oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ingcwethi ezibona ngezomkhathi ezivela emazweni awezwekazi le-Afrika akumanyano wezokuthengiselana owe-COMESA zilomhlangano eHarare oqale namhla uphela kusasa. Injongo yalo mhlangano ngeyokulungiselela umhlangano omkhulu owe-COP 27 ozakwenzakala edolobheni le-Sharm el-Sheikh kwelegibhithe inyanga ezayo, lapho kuyabe kuboniswana ngokuguquka kwesimo somkhathi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni lo ozaqhutshwa mhlaka 6 kusiya ku 18 Lwezi kuyabe kucutshungulwa lokuhlolisisa inguquko yesimo somkhathi emhlabeni jikelele i-climate change. Kuzakhangelwa njalo ukuthi leyo nguquko iphambanisa njani impilo zabantu emazweni awe-COMESA, lokuthi kudingwe indlela zokumelana lalolu dubo ikakhulu emsebenzini wezokulima ukuze kulinywe izilimo ezihambelana lomkhathi osuhlezi uguquka ungasazwisiseki. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Dumisani Nyoni ongumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-Agritechs enyakatho yemaNdebeleni ochasisa ngenguquko yesimo somkhathi lomonwa odalwa yiyo.
Yeah, ukuguquka kwesimo somkhathi kuliqiniso kuyenzakala sikukhangele ngaso sonke isikhathi. Izibonelo bengithi izibonakaliso ezikhona ngalesi sikhathi yikushisa okungaphezu kwalokho esikujwayeleyo, kumbe kuze isikhathi somqando ngesikhathi okungamelanga kube kuqanda. Kube sokusithi izulu esilitholayo lina ngamandla, lilolaka, lilomoya, libe linengi ngesikhathi esifitshane okudala ukuthi kube lezimpokoma zamanzi. Sinanzelele njalo ukuthi isikhathi silezulu lokhu esifinyela lapho esasilamalanga mhlawumbe angaba likhulu langamashumi amabili, sithola ukuthi 320 days sokwehlile usufica mhlawumbe selisiba ngamalanga alikhulu lamahlanu 105 days. Isomiso phakathi kwesikhathi sokuna kwezulu siyakhula, sesivamile njalo silakho ukuthi sidonse amaviki amathathu amane, kwesinye isikhathi afike kwayisithupha, esikuthi ngama-mid-season dry spells ngesilungu.
Kuphambanisa njani izilimo?
Lokhu kwenza izilimo zethu zingaze zavuthwa kuhle, kwenze singaze sathola amadlelo amahle alakho ukuthi agcine izifuyo zethu kuze kuyefika ukuphela komnyaka. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka, njalo lange sikhathi sebusika sinazelela ukuthi kwesinye isikhathi kuyachisa kakhulu kumbe ngesikhathi sesingasakhangelelanga ukuthi kube kusaqanda uphongukuthutsha nje umqando uchaze emasimini kuze kuchaze lezilimo ezinjengabongqolo ezilinywe ebusika sikhangelela ukuthi zihambelana lomqando. Konke lokhu kuyizibonelo zokuthi umkhathi wethu uyaguquka.
Manje senzeni ke thina njengabantu bazana?
Kuyadingeka ukuthi siqaphele, sikuzwisise, sibe lezindlela zokulima lokufuya ezinazelela ukuthi izulu esilitholayo alisani ngendlela esasiyijayele. Kwesinye isikhathi lingabe lilokhe liyinani elifananayo, kwehluke ukuthi ukuna kwalo line ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvutisa isilimo.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi wohlangothi lwezokulima olwe-AgriTex enyakatho yeMandebeleni esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Izakhamizi zasemangweni oweGlenview eHarare zethulele umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ugwalo lokukhonona ngesiphatho esenziwa omama emaklinika ekhansili. Lokhu kungemva kokuba unkosikazi Estina Swaba egcine ebelethela esambuzi ngoba abongi beklinika eGlenview Polyclinic bale ukumbelethisa besithi akaye esibhedlela seSali Mgabe. Lolu gwalo lusayinwe izakhamizi ezizinkulungwane ezedlula ezintathu. Ukungaphathwa kuhle ngabongi emaklinika ekhansili ludubo oselulesikhathi eside lusenzakala. Abongi kule iklinika bathi ngomthetho akumelanga babelethise umama oyabe esebeletha owesihlanu. Umeya Mafume wamukele lesi sikhalazo wathi ihofisi yakhe izakhangelisisa lolu daba ngoba ekwazi ukuthi bakhona abanye abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi wabo. Uthe uyakwazi njalo ukuthi sokulokusilela kwabongi okudala ezinye zalezinhlupho.
Amanye amalunga ezapho athi unkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wadlaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise uJoshua Mqabunga.
Sokuqhamuke ukuxokozela ebandleni lezaphu elikhokhelwa ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umntakamuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo. Abaphikisa ubukhokheli bakhe bathi wangena esihlalweni ngokungekho emthethweni ngakho kumele asuke ngoba akalaleli muntu njalo ungumntando kayiphikiswa. Ngempela sonto amalunga aleli bandla aphambanise umhlangano kaNkomo lenkokheli yakhe owenzelwe emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa ukuzoxakulula ukudlephana kwabo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Svanda. Sizalethulela lolu daba. Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi baphakathi kohlelo lokuvumbulula emtshado lamapasipoti okwenziwe kungekho emthethweni labo abangayisizo zizalwane zakwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathindambo Motsoaledi utshela bezindaba ukuthi kusukela ngozibandlela lonyaka ugatsha lwendaba zasekhaya selubambe imitshado yamanga edlula amakhulu amahlanu 553 yahle yesulwa. Baningi abakwamanye amazwe abathenga ukuswela incwadi zokuhlala kwele South Africa badinga imitshado ezakwenza bathole incwadi zokuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Kwesinye isikhathi imitshado yenziwa ngezithupha ezilahlekileyo umnikazi azakwazi ukuthi utshadile nxa esefuna okuthile emahofisini ezithupha. Abanye ke abatshada lo muntu bahlawulane imali nje kuphela kodwa bengathathani. Umphathintambo Motsoaledi uthi bazingela njalo abasebenzisa amapasipoti athethwe ngudlu ngoba lokhu kungcolisa isithunzi sepasipoti yakwele South Africa. Uthi baphakathi kwenhlelo zokuqinisa imithetho ukuze kungabi lula ukuthi umuntu athole incwadi yamanga kwele South Africa.
So in addition to the fingerprint and the photo, we are adding the iris, the dot in your eye, the iris recognition technique. Your iris is like your fingerprint, it's yours and yours only.
Umnumzana Mzwaledi uthi phezu kokusebenzisa umpikitsha lamafingerprint omuntu sebethatha lo mfanekiso webhola lelihlo okuyinto okuzaba nzima ukuthi umuntu ayiphe omunye ngoba uzathi ungena elizweni uhlole wona lawo amehlo akho bese kuqathaniswa ukuthi ahambisana yini loku passport yakho. Umntwaledi uthi phansi kwalomkhankaso sebehlolisisa amapassport amanga aphosa afika amakhulu amabili bahle bawavala ukusebenza. Uthi sebecaba ngenjalo kwethula ugwalo olulodwa lwemitshado yonke oluzabe lemfanekiso lamafingerprints abathetheneyo laba. Isizathu seZimbabwe umnumzana Gretman Khwebu uthi akuthandabuzeka ukuthi indaba yokuhlolisiswa kwemitshado lamapassport izathinta kakhulu izalo zeZimbabwe njengoba vele bekhona abangene kukho labo bezizamela impilo.
Mbono ngathi isimo sithanda ukuba manzonzo manje umkhumbu uyacwila ngoba ma wayekhuluma okuqala ngicane mhlawumbe awuyazikhulumela kodwa sengiyeza ukuthi hayi manje ngathi isandla siyaqina la eqinisweni especially thina abantu baseZimbabwe vele sizahlukumeza kakhulu ngoba ma ubuka kahle imitshado le eminingi ibitholakala through ngezincwadi zemezi zaseSouth Africa la ngezinye indlela mhlawumbe singazaziyo kodwa end of the day mhlawumbe umuntu ma wayekhala ukuthi usenzinzi lapha eSouth Africa unomsebenzi unezimali emabhenki mbono ngathi lapha kuzabheda lapha futhi mbono ngathi special abashadayo bazahlukumeza kakhulu ukudlula abantu bama-permits.
Lolu hlelo luqhutshwa ngesikhathi lapho kulezi zalwane seZimbabwe esiphose zifike ezinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,000 osekuthiwe zifune olunye uhlobo lwama-permit kumbe ziphume ziphele eMzansi. Ngesikhathi kuphiwa ama-permit ohlobo lweZimbabwe exemption permit la azaphelelwa isikhathi ngohlangula umnyaka ozayo bazinkulungwane ezisithupha abeZimbabwe abebesebenzisa izithupha zakwele South Africa bezithethe ngongekho emthethweni abazilethayo basebethatha amaphemithi e-ZEP. Iningi lalaba abalamaphemithi la bayehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi kusitsho ukuthi kungaba nzima bazibone sebephindele ekhaya ngohlangula. Ngasikhathi sinye ugatsha lwezemisebenzi lalo luphakathi lokwethekelela amakampani lihlola ukuthi kambe izisebenzi zonke zilawo yini imvumo yokuba selizweni. Ngakolunye uhlangothi amaqembu athiyeneyo ezalwane zakwele South Africa kugoqela lamabandla ezombusazwe labo sebeqala imikhankaso ethiyeneyo ehlose ukubamba ngamandla bakwamanye amazwe ukuthi babuyele kubo bebethesa umlando okubathathela imisebenzi okudala amacala. Ministry of 7, Johannesburg, Wales, South Africa, Ngimothuso Khumalo.
Sesibuyela njalo kudaba lwebandla lezaphu lapho amalunga aleli bandla aphambanise khona umhlangano kaNkomo uSibangilizwe Nkomo lenkokheli yakhe obusenziwa emahofisini awezaphu kobulawayo kwaze kwabizwa amapholisa. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Amanye amalunga ezaphu athi uNkomo wayengasilo lunga lenhlanganiso leyo kodwa wazaba amkhetha ngengqondo esebenzisa igama likayise omunye uJoshua Mqabu weNkomo owasungula ibandla lezaphu. Omunye wabo ngumnumzana Matthew Bubesi yena ekuzaphu National Executive Committee.
Ngosibangileza kasimfuni ephathini ngoba vele ungene okungekho emthethweni ngala card engakwalify befojile izinto zakhe. Into futhi esuka imangalise ngosibangileza seyi opposition president owezaphu. Kodwa lokho elindwa ngamasosha lamapolice endlini yakhe yena phela kazange abe ngupresident welizwe. Waye ngupresident welizwe nguyise. So ke tezena bamlindelene endlini yakhe lindwa ngamapolice estate yena iopposition ukuthi oppose ukholumende. So mina ngale indlela kuyangidoubtise ukuthi usibalize kuthiwe opposition leader wezaphu president.
Unkosikazi Rita Malanga inkokheli wabesifazana bebandla lezaphu uthi ngeke ebekele izaphu isifa.
President kangiyifunile lo SU wakhe kabahambi ngoba abazanga kakhe but bazodiliza. Thina sithi le ngoma ethi izaphu kwayisozibulawe ngoba sikhona. Sikhona ukuthi ayisozifika kuphume bona. Ngwanana ufunza usibangile izinto engikhoyo usibangile uze kazi lutho umntaka mlimo kazi lutho wehlile kade ukukhuluma ubona zamkhulumele ekufeni umbayi wefile athi khona khona upresident uyagula kasoza kwazi ukukhuluma uzalibingelele emangcwabeni asukuma khulume kodwa ukathenga uvice president ekhona manje ukathenga umsebenzi wakhe ngwani
omunye obebhikitsha ukuthi unkomo akhitshwe unkosazana Catherine Ncube odabuka esiqintini selupane
sathi sifike ekhethweni sathola ukuthi kulabantu ababebhasiwe ababebuyile ngabuza mina ukuthi lapha abantu laba bavela ngaphi ngobe lupane it's very difficult ukuthi umthole umuntu okhuluma isiShona abantu labana bagcina sebedemand izinkwa ukuthi tawane njara tavira kare takagara panapa ii livela ngaphi bathi tatorwa ku Blue Lagoon thina vela simfuni mina njengama ngifuna ukukhuluma amanga mina zapho irevive weyimi ibe ngingomunye wabantu abarevive izapho zapho
esabelenza amatholeni south bakhona laba bathi umongameli wezapho abamfuni ngoba udabula izapho phakathi unkosikazi Tendai Sibanda uthi uzwa ubuhlungu
vele masi divided sizasebenza njani mavele singazange sabambana vela kula lapho sizayo khona waye kanti kwehlulani kanti ukuthi sibanjaniswe inkokheli lakho uma esehluleka uyayekela uma kukwehlula chiya ngoba ngathi sithina izaphi iphathi esiyithembileyo iyo besiyifuna ukuthi sifele kiyo labantwana bethu sibachiye bekiyo kodwa manje uma isisenze nje so akukhani ifuture yayo ukuthi iyangaphi so mina ngikhala ngenkokheli ukuthi hhayi ziyehlulekile vele ziyehluleka kuthembisi lokuthi zizagwanisa ngoba ungabona umuntu esehluleke seze sebona ukungcono ukuxotsha umuntu futhi vele kala plani
ngempela viki amalunga ebandlaleli angena ngenkani emafisini ezaphu ngesikhathi unkomo nabanye bakhe besemhlanganweni unkomo nabanye bakhe bazivalela kuleyo ndawo waze wangenela amapholisa umongameli waleli bandla mnumzana Simangaliso unkomo uchaza ngodlame olwaba khona
impela viki le ephelileyo besile mihlangano yalelelo ilokhuzeni ukuthi i-National Executive Council le-National People's Council zilandelana namalanga ngelanga lokuqala-ke sabona sekela abantu abazobhikitsha phandle bethwele amagwariba abhalwe ukuthi u-Secretary General lo-President kumele baphume enhlanganisweni hhayi kwabanike nomsindo kwampana ema-ofisini yethu kwaze wabuya abomthetho izapho ayisoze imiswe ngomsindo omuntu oyedwa
unkomo uthi izitsha zakhe ezidala udle phana kuleli bandla zisithi kala sikhathi eside kuzapho ngakho kamelanga aphathe
ngithe mina ngikhankasela ukuba ngumongameli wezapho ngakwenza kwabasobala ngakhuluma njalo nje lapho ebengihamba khona ezigabeni ukuthi izapho ngizayikhipha ezikhwameni zabantu ngibisele abantwini kubanikazi yikho libone mhla wekhongolosi sisiyakhetha kubukhokheli bezapho kube lokubangiswa kube lokuthathelana enkantolo ukuthi kuyemiswa iCongress izapho yayisiyenze isiqinisekiso sokuthi mina ngililunga elipheleleyo lezapho
amanye amalunga alihlanganiso waphanyeke udaba lolu emthethondaba icela ukuthi kwenziwe isinqumo sokususa unkomo esikhundleni sikamongameli webandla lezaphu udaba lwakhona alukathethwa kodwa unkomo uthi ngayindawo ngiyimele sido 7 kobulawayo igama lamuheza Jesus Banda
abalandela ezombusazwe labaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kuyamangalisa ukuba idale lekhabhinethi lisekela ukuthi kuguqulwe ezinye iziqa ezingatsho lutho ezomthetho okhangelane lokuvota owe-Electoral Act. Uhulumende uthi kumele kube leziqondiso ezikubeka sobala ukuba abafisa ukuphuma ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila bakwenze ngemfanelo ukuze iZimbabwe Electoral Commission ithole ithuba lokulungisa amaphepha amatsha okuvota ama-ballot papers. Uhulumende uthi ufisa ukuba kwengezwe inani labesifazana labatsha edale lephalamende lakukhansili njalo abavotayo basebenzise izithupha lamapasipoti kuphela ngosuku lokuvota. Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi kuningi okumele kuguqulwe obekumele kube ingxenye ye-Electoral Amendment Bill. Bathi kugoqela ukuvumela abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ukuba bavote kukhetho lwelizwe besemazweni athiyeneyo kulungiswe ugwalo lokuvota njalo kususwe abebandla abadlelana lohulumende emahhofisini e-commission ye-ZEC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla le-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela ezombusazwe. Uchuma usungula lingxoxo.
Kumele sesifancoma phela, hashi bana every time sibe sifachothoza kuphela singabona okuhle ngakho ababekwenza. Konoko sokwenziwe okuhle asinqumeni bese sikhulekela ukuthi ngabe kuyaqhubeka phambili kusenziwa okunye ukwenzela ukubona by the end of the day sibe sesitholile kumbe sesi-achievile. Konoko siyabe sifuna ukuthi sibe realign imithetho yethu from emdala le sikhangele kulo mthetho omusha esesilawo. Lapha elizweni leZimbabwe.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ngiyamuzwa uThuma uyancoma ukuthi uhulumende uyazama. Kodwa ke inkinga esilayo ngalokho okwenziwa nguhulumende ukuthi alibana silwisana lakho. Efana abana silwisana lakho silazo izinto eziqakathekileyo okumele ingabe siyazenza singathi kulezi ezimayina.
Ngoligwezo lapha ke ubaba Mlalazi uthi hayi uhulumende lapho udlala ingqondo zabantu.
Umfowethu Mlalazi, hayi angimsoli la, hayi ukhuluma lapha amekhona, but njengoba ngitshilo mina, akulo okunye okungabe kuqade kudlule okunye. Konke kuqakathekile kumele kulungisiswe. Nxa kuthe kwalungiswa lokho sokulungisisiwe, asishayele izandla sesikwazi ukuthi hayi kusina sokulandela okunye. Kuzalandelana kulandelana kuze kuphele, ngoba phela ayisiko ukuthi una singakubamba konke ka-one case ukuqedi, akwenzakali khonofana. Ngakho angiboni ubona kukhona yini ubana sibe sikhala ngakho lokhu sehluleka ubana sivume khona osokulungisiwe sikubongele bese simelela-ke ubana okulandelayo nakukunjani kuzabanjwa. So konke lokhwana i-diaspora vote izabuya ngesikhathi esifanele, kuzalungisiswa ngendlela efaneleyo. Anjengokubona nje ukuthi kade sisuba sakuthini sithwele nzima sikwazi ubana sibambe ngapho sisike ngakho. Ukuba nzima kona kubana sikubambisise kuhle.
Yes, siyakuzwa kholide. Baba Mlalazi, vele abantu bafunani, bafuna ukuthi uguqulwe.
Uyabona singakhangela i-diaspora vote. Abantu abakudiaspora yibo ababambe umnotho. Uma ngithi umnotho yibo ababambe izimuli zaseZimbabwe ukuthi ziphile imuli eziningi zisurvive nge-diaspora. Usuke lapho uhulumeni uyathola ama-taxes. So sine-more than 2 million people ababanjelwa ama-taxi kodwa bengela representation or bengela voice in terms of ukuthi ngubani obusayo. So yikho sisithi laba bantu kabanikezwe ilungelo lokuthi bavote. Okunye okufunekwayo kubana ku-emphasize kwi-Electoral Act yindaba ye-media, especially public media, indaba ye-behavior nje yama-agents kahulumeni anjengamaphoyisa nabanye abasuka babe political. Ngisho lezek iyasolisa, uma uyibhekile nje i-outlook yayo iyasolisa. So yinto okufanele ngabe ziyalungiswa lezi, sibe nama-proper reforms azanika i-confidence kuwo wonke ozaparticipate ekhethweni, ukwenzela ukuthi onqobileyo ekhethweni achayele ihlombe yilabo abaluzileyo bavume labo ukuthi baluzile. Asingeke siqhubeke sisiba le-election eba disputed ngenxa yendlela esiqhuba ngayo ukhetho lwethu.
Golide,
kuyezwakala konke lokhu okukhulunywayo and izinto ezilokhu zizama ukubana zilungisiswe ukubana kufike esigabeni sokuthi bona wonke umuntu uyenelisa ukubana avote. Anjebona njengoba ngithile ukuthi bona kwesi sikhathi ama-logistics asuka ahluphe ngenxa yakhonokhwana ukubana sivele nje singabantu abangela lokuzen i-school corporation amanye amazwe lapho okulabanye abafowethu khona ngani. So kuzasebenze kanjani? Yikho ubona ulozen umongameli wethu eseqalise iprogram yakhe leyana ekuthi let's re-engage lapho abesivele sizwanana labo esingazwani labo and engage labo vele maybe esikhazange sike sizwane labo ukwenzela ukubona sikwanise ukuthi at the end of the day sibe ngabanye eyingxenye e-global village esihlala kuyo lapha emhlabeni.
Ngiyamuzwa uChuma, angithi kumnandi uma ukhuluma kusayidi yama-beneficiaries. Uyabezwa bethi kuyenziwa kancane kancane kanti wayisenza kancane bona besenelisa ukwenza ezinye izinto ezinkulu kanye okunjengokuthenga sibonile imfanekiso yezimoto ezezanupiyefu ezidingiweyo ezintsha babe sebesitshela ngama-logistics ukuthi abenelisi ukwenza lokhu lalokhu kodwa ama-logistics okuthi baye-campaigna bachaya abantu benzeni ayatholakala kodwa kumuli yasezimbabwe ngithi mina hhayi lanxa kunzima kanjani kufanele sifuqe kuphela bazaze baphume
ye sengazani ujuma ufuna nje imzuzwane
loko asekhuluma okwamakhampeni vele nxa lilibandla kumele hlale lilungiselele ukukampeyina asikho ukuthi ndoda kona siyabe sijunyiwe ani siyakwazi sonke vele ukona ama-elections abuya ngo-2023 so nxa lilibandla elile-structure elikwazi ukuthi lenzani kuyake lilungiselele kuphela
lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF lo mnumzana Fortune Nkosinathi Mlalazi olandela izombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Ibandla lezanu PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze bathone belayinele umumbo ongekhoyo ensiza lapho kulokhetho khona linyanga umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni phambilini kwalolu khetho mhlaka 22 kuyona linyanga
kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka izano PF alika deli ngokurobha abantu bakithi ngokuyabhuza abantu bakithi ngokubahlukumeza abantu bakithi singene emzini yabantu njengenjwayelo sithola kungelabantu yonke indawo saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele abantu kade befika bo 700-800 ezitolo abantu bekuhleli bebhalisa kuthi abahola umumbu ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi sizame ukukhuluma lebandla labebandla lezanu PF kuluma ngokodwa kwehlula ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendule umsekeli wezikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owathi yena lo mnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukutshiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Cybeth Msengezi umafa uthi amalunga ebandla lezanu PF alosiko lokusekela umongameli lalapho esehluleka ukubusa uGawule usithumele impendulo yakhe ngalokhu
ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi kanti yena ungena njani uMafa endaweni kaSibethe Msengezi uSibethe Msengezi miyazi ukuthi ngomunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethe Msengezi Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anjeabona into ezazikhulunywa ngabolinda masarira yizo zenezi ezikhona ukuthi babetrainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izanu PF ye kwenzayo kukhona lokho ukuthi bakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izanu PF into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona and kathe sibalokhu bekwenza futhi besiya phambili izinto ezinjengazane zathi sizibona khonaokwade kuthiwa ye umuntu sethethwe laphanasekidnethiwe laphana kwanjanjani
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu PF ku-live talk namhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela inhlelo zokuzinakekela ezenziwa ngabesifazana kumabhizimusi kanye lemisebenzi yezandla silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.